ziyatshisa sibili okuzwa akho nandijani. Futhi ukutshisa kunjalo kuphinde kube le-shortage yamanzi. I-shortage yamanzi ikhovela i-load shedding yamagetsi. Because sibemfula uzambezi webhayi ongamelazi ngaso shoda amanzi. But because of i-load shedding, zathola ukuthi i-electricity impompi kazipompi emfuleni zingapompi kunjalo then yikho sesikhozela ishoda amanzi. Kuyaye ufuna ukuthi ngamanzi abantu baba lawo. Into yonke isitshile yonke into akusela into e-right ezingadini imbhida yasekutshile ngenxa ye-load shedding. It really affects a lot of things ukutshisa lokhu kukhona oku-serious.
Amanzi aphela nje kuyukuthi ematankeni vele kawasekho. Impompi njengoba ziyabe zingapompi, impompi zipontiswa ngamagesi. Nxa impompi zingapompi, so asilamanzi.
Manje abantu bathatha ngaphi amanzi okusebenzisa?
Bathatha abantu befakula bebhoda lezinkonxa. Ku-serious sibile ukuthi uhulumeni nje unanzelela ukuthi izakhamuzi zike zacela ekhansilini, la ikhansili yacela uhulumeni ukuthi ngabe kwenza yini ukuthi babe exempted from this load shedding, because nxa kungaba exempted especially airport lezibhedlela electrification plant, kube le devoted line which goes to these three places which I've mentioned, ukuthi kungakube exempt, kube le line e-devoted to these places so that kungaswelakala amanzi, because ukuswelakala kwamanzi so critical kabi empilweni zabantu.
Manje abantu bazithola yini izixwayiso okumele bezilandele ukuthi ukutshisa lokhu kungabakhathazi?
Ya, izixwayiso lezo abantu bazixwayisiwe sibili ukuthi kumele babonakale ukuthi ngelanga leli abantu bafaka lezi zingwane bahlale ngaphansi kwemthunzi loba babe intoko ezindlini kwenzeka ukuthi babe affected ngeyimpile.
Sona zivelela ngaphi izixwayiso lezi?
Zivelela kukhansili labantu behealth.
Siyananzelela ukuthi idolobho le-Victoria Falls ngelezethekeli. Lokhu elibabona yini abavela kwamanye amazwe bebuya ngobuningi babo?
Hayi, izethekeli ziyafika ngobuningi bazo. Ilucky yangikhona ukuthi emahoteleni ethu laba labo balama-reservoirs abo amanzi abuya direct nxa impompi zecouncil ziyapompa ziyapompela at the same time zihambise ama-reservoirs awe emahoteleni nanxa ama-qe esebuyile abe angakunanzeleli ukushoda kwamanzi ngoba wena emahoteleni balapho. Amahotela lethu ngathi akhangela akuma-lower places ngesikhathi amanzi ebuya engena kuma-reservoirs ethu akuma-higher places, athe kuma-higher places amanzi ehla nge-gravity esiya kumatanka amahoteleni. Yikho sokubangela ukuthi especially izakhamuzi ezikuma-higher places zawaswela amanzi, because a lot of water goes to lower places through i-gravitation.